Lokhu kwamukelwe ngenjabulo enkulu nguZulu ohamba umango phakathi kweZimbabwe leBotswana esiyathenga impahla ethengisa. Iningi labantu basuka koBulawayo besiyathenga impahla yabo edolobheni leFrancistown eBotswana bebalekela intengo ephezulu eZimbabwe. Uhambo lolu bakwenza bekhangele ukuthi baphenduka ngasuku lunye ukuze bengabi lendleko yokudinga okokuyalala khona, bekhetha ukuyathenga bahle baphindele ngosuku olufanayo, kodwa kathesi bakhala ngokuthi bachitha isikhathi esiningi besemngceleni. Unkosikazi Sisanyathi uthe izolo uqede amahola amaningi elinde ukuchapha esaya eBotswana lalapho esephenduka. Uthi ukuvulwa komngcele usuku lonke ungavalwa kuzasiza kakhulu ngekhefu ngoba abantu bezahamba babekhululekile.
Umumo esiwubone ebhoda umumo esingawujwayelanga vele ensukwini eziningi, ngoba akwandanga ukuthi uhlale almost 7 hours usebhoda ulinde ukuthi uchaphe.
Uhlangothi olubona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni olwe-immigration yaseBotswana lwethule umbiko owazisa ngokuthi abasoze bavale kusukela namhla kusiya mhla ka-23 Mpalakazi ukwenzela ukuthi uZulu ahambe laloba yisiphi isikhathi ngekhefu, njalo kuphunguleke abantu abachitha isikhathi eside belinde ukuchapha. Uphenyo olwenziwe yi-Studio 7 luveze ukuba ubugwelegwele be-corruption bebugcwele phakathi kwesiphithiphithi ebesisemngceleni, njalo amapholisa abengekho ukuthi ancedise ukuqondisa uZulu. Abafana abadume ngokuthi ngomagumaguma bebebhadalisa abafuna ukweqiswa udwendwe kanye lokuchaphisa impahla ezingavunyelwayo zingabhadalanga umthelo owe-customs duty. Okunye obekukhathaza izihambi ukuthi imitshina ebisetshenziswa luhlangothi lukahulumende olubona ngokubuthaniswa kwemali olwezimra ibingasebenzi kuhle, ngakho bekuphuzisa abatshayeli abakade bechapha ngezimota. Unkosikazi Phesi Dube ngomunye wabehlelwe yilolu hlupho.
Umumo osebhoda mubi kakhulu njalo awujwayelekanga, ngoba sekugcwele ukudiza kakhulu nokubhalisa kwabo kuslow.
Esinye njalo isihambi unkosikazi Amanda Maseko uthi kubuhlungu ukuqilibezelwa ngabantu abadinga imali ngendlela ezingayisizo. Uvumelane loNyathi ethi uhambo oluvame ukuthatha isikhathi esifitshane lubaqedele usuku lonke, ngakho ukuvulwa komngcele kuzabasiza kakhulu.
Ebhoda kathesa yithi bekulohlupho olukhulu, uhlala isikhathi eside, uhlala almost ilanga lonke lokhu seboda ngoba kule congestion engayenziyo. Kodwa siyathaba kakhulu ngalesi sinqumo abafuna ukusenza ukuthi ube bavule 24 hours.
Ngesikhathi sekhefu lekhisimusi abantu bavame ukuba baningi abayabe bephindela eZimbabwe bevela emazweni abasebenza kuwo. Lokhu kwenza ukuthi imngcele igcwale kakhulu njalo kube lokuphithizela. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.